Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7. Ngolwesithathu mhlaka 6 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abanxintisa kukhetho lokudinga umongameli kukhetho lwedluleyo abakumanyano wePoland bathi bazaxoxisana lomanyano weUnited Nations, World Bank, IMF lamanye amazwe ngodaba lwezijeziso zenetho ezetheswa eleZimbabwe. Kuqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela zikhonona ngeholo. Umthethwandaba weConstitutional Court namhla ulahle isicelo sikaNkosazana Thokozani Khopheso ukuthi kumele abhadalwe iholo nguhulumende ngoba waxotshwa edale lephalamende ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanxintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo abakumanyano wePolitical Actors Dialogue, iPOLAD, bathi bazaxoxisana leUnited Nations, World Bank, International Monetary Fund kanye lamazwe aphesheya ngokuthi kukhutshwe izijeziso ezetheswa inkokheli zebandla leZANU-PF ngeleMelika kanye lomanyano weEuropean Union. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Selonare obeqoqe umhlangano wePOLAD enyanga, wona oqalise ngempelaviki waphela namuhla. Umnumzana Khaliphani Phokeni, isiphathamandla sebandla leMDCT elililunga lePOLAD, uthi umsebenzi owenziwa ngumanyano lo oqakathekile njalo unconywa ngeAfrican Union, leUnited Nations kanye leSADC. Uthi iyo indlela engeladlakela eyokucubungula okuhluphayo elizweni ukwenzela ukuthi kulungisiswe abantu bengalahlekelwanga impilo kumbe balimala. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC, umnumzana Nelson Chamisa uthi iPOLAD ichaphaza imali yelizwe njalo akukho okumqoka ekwenzayo.
Badlalisa imali kazulukazi weZimbabwe belokhu beyidla begcwala emahoteleni abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kutholakala ukuthi bakhona abantu abathatha izimali besiyazidlalisa kungekho lento loba eyodwa nje abazayenza ezasiza ilizwe lethu. Ngakho hayi, kakule sikukhangelele thina kulobu buhwaba obunje.
Kodwa yena umnumzana Chamisa lokhu eminge lithi vele kasoze aphatheke kuPOLAD.
Yeke aphatheke ngoba luhlelo lokudlalisa imali kahulumende, imali yezizalo zelizwe leZimbabwe, uhlelo olungela ukusiza ilizwe leZimbabwe.
Kodwa kahle kahle okubi ngakho kuyini njengoba besithi bacubungula indaba eziphathelane lokuthuthukisa ilizwe?
Udubo olukhona ngalokuthi kabasezi bakwenelise lokho ngoba indaba yelizwe yonakala khonapha ekuthini abantu abakhangela ngezomnotho bangeke baphatheke kulizwe leZimbabwe ngendlela yokuthi kukhona uhulumende ongathembekiyo, njalo uhulumende wakhona akakhethwanga nguZulu. Abantu besaba ukuthi bangamthemba ngaliphi benze okwamabhizinisi elizwe leZimbabwe. Satsho salokho sisitsho, njalo salokho sitsho iqiniso elokuthi udubo oluselizweni leZimbabwe ludubo lokuthi liswela ubukhokheli obuthembekileyo obungathembeka njalo obusuka ebantwini.
Umnumzana Chamisa uzethula owakhe umbiko ngolwesihlanu ukuthi kungenziwani, lokho eqhubekela phambili ngalokhu yini njalo kuyini abantu abangakukhangelela?
Umbiko kaPresident uNelson Chamisa uzethulwa kumhla ka-20 November emavikini amabili alazayo. Abantu bakhangele ukuthi uPresident Nelson Chamisa uzakhulumisana labo ngendaba yokuthi uhlupho oluselizweni leZimbabwe yiluphi, njalo akhulumisana ngendlela yokuthi kathi njengezizalo zalelizwe singenza njani ukuthi silethe ububelo lobungcono ezimpilweni zethu, njengoba sikhangelelane lodubo olukhulu kakhulu olukahulumende ohuquluza inotho yelizwe ngendlela ephezulu kakhulu njalo esabekayo.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa sixoxela eseHarare. Umthethwandaba weConstitutional Court namhla ulahle isicelo somkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe esokuthi kumele abhadalwe iholo lakhe lezinye imfanelo ngohulumende ngoba waxotshwa edale lePhalamende ngaphandle komthetho. UMakhuphe ubecele njalo umthethwandaba ukuthi unqume ukuba ukuxotshwa kwakhe kubandla leMDC ngumnumzana Nelson Chamisa kwakungekho emthethweni. Kodwa umahluleli weConstitutional Court umnumzana Luke Malaba ukwalile lokhu namhla isithi lolu daba alusela sisinto ngoba sokwenziwa ukhetho olutsha. Isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phogeni utshele iStudio 7 ukuthi basamukela lesi isinqumo.
Icala lethazange lachithwa ngendlela maybe obekureporte ngayo kwezinye indaba, ngazi noma na indlela okubona ngakhona, kodwa okwenzakeleyo ukuthi uChief Justice uthe le indaba siya overtake ngama events, in other words le parliament umama uMakhuphe akhuluma ngayo siya dissolve sokule parliament enja, so we discussa le ndaba noma ingazi discussa akungeke kusise ndawo, kodwa akazange wangena what they call in English in merits of the case ukuthi bekulungile na ukuthi axotshwe noma bekungalunganga.
Ngamanye amazwi silihluphi kakhulu isinqumo leso.
Ake ngithi kuwe msakazi, isinqumo leso asihluphi nakancane. Kahle kahle umama uKhuphe uyayi-accepta le judgment njalo uyayibonga. Ngokuba amakhodi yiwe siya kuwo mangabe sinempikiswano, siphikisana ngokuthize siye emakhodi ukuthi abe what they call in English final arbiter. So siyile ekhodi, ekhodi sebenze naleyo abakubona ukuthi kuyisombuluko, asikwazi-ke ukuphikisana naye enkantolo. Ngiyathemba ukuthi abafowethu nabo kusasa maso kujajiwe ngamajaji, kakhulukazi lesibindi le e-Supreme Court, bangajiki kusasa baqala ukuphethisa amakhodi, baqala ukukhuluma ngama-conspiracies angekho, baqala ukufaka umnanga kwa bakhuluma into eziningi. Ngiyafisa ukuthi bayi-accept le judgment njengoba sibabonisa thina kanje nayo siyayi-accepta i-judgment njalo siyayi-establisha i-court yaseZimbabwe ukuthi hayi ukusebenza kwayo kulungile njalo siyazi-subjecta thina kuleyo court.
Nxa kuthe kwadliwa lina-ke liza kwamukela lokho?
Asikaze saphikisana namakhodi thina. Uzokhumbula ukuthi sike sachawa ngamatshe kobulawayo. Ngesikhathi sizoyekhethweni sithe sichawe ngamatshe saya laphana ekhodi. Saphiwa i-judgment esasiyibona ukuthi le judgment noma kuthiwa, kodwa savuma sazithulela. Kubalulekile ukuthi ungaya e-court uvume i-outcome ye-court. Ma ngabe ungavumelani nayo kuyamele ukuthi uyi-aphile. So ma ungasayi-aphilanga leyo outcome awukwazi-ke ukuthi busuqala ukuphosa i-judgment ngamatshe, sufuneka uyithaya ngamatshe ngoba engavumelani nawe. Ngamanye amazwi ngithi akula muntu owazalwa enemvumo yokuthi wonke ama-judgment kumele ahambisane naye.
Lo mnumzana Khaliphani Phogeni isikhulumeli somkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lakho abangakuchonga lolu daba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Uqhamuke udlakela lokuchaywa kwabantu ngamapholisa eHarare lamhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela khona eHarare namhlanje zikhonona ngeholo eliphansi ezilitholayo. UPrasetis Jeremiah usethulela lolu daba.
Izisebenzi zikahulumende zithole indawo lapho ebeziqoqe ukubuthana khona ziqalisela khona ukufola zitshengisela izigonjolozelwe ngamapholisa akade ehlume kanzima langezimota ezikhafula amanzi aphandlayo. loba kunjalo kulezinye izisebenzi zikahulumende ezenelise ukufika emahofisini awe Public Service Association azaqalisa ukufola zihlabela ziqonde emahofisini kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza ukuyachiya ugwalo lwezikhalazo zazo zithe zisuka emahofisini awe PSA zithwele amabhakane abelotshwe okuchiyeneyo okusola umqhatshi amapolisa ahle asebenzisa udlame ukuthi zingedluli umduli obubunjwe yila mapolisa obezama ukwedlula kulomduli ubetshaywa kakubi ngamapolisa iningi labakade betshengisela laze lazihlalela phansi kodwa amapolisa abalanda ebadonsela khatshana umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander leyinye inkokheli baye bazama ukuyakhulumisana lamapolisa la kodwa hala khona kunyikinyeka esithi akuyiwandawo lokhu kutshengisela abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ bathi okuhluphayo ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usecabanga ukuthi uhlamukelwa izisebenzi zakhe khona indaba egudwini kuyikuthi abantu bafuna ukungezelelwa iholo nje elingenelisa ukuthi baziphilise lemuli zabo abeyinye inhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bakhala ngokuthi izisebenzi zikahulumende zithwele nzima phansi komumo wezomnotho oselizweni okwamanje okuyikho kubangela ukuthi batshengisele ngale indlela abe-Apex Council bathi bazakhweza udaba labo lokwaliswa ukutshengisela ngamapolisa enhlanganisweni yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele eye-International Labour Organization, ILO. Asenelisanga ukuzwa umbono wamapolisa ngalolu daba njengoba isikhulumeli sawo umnumzana Pho Nyathi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Kanye lo mphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza laye obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Umphathintambo wezemali esike samthinta ngocingo uthe owamanje usaphathekile ngakho uzakhuluma ngodaba lweholo lwezisebenzi zikahulumende usikhatshana esilandelayo. Kodwa ke utshele amalunga adalela lephalamende emhlanganeni owenzele eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalamali efunwa izisebenzi yokuthi iholo lazo lilingane lesisindo sedola lemelika ngesilinganiso esisemabhanga. Izisebenzi zikhala njalo ngokuthi uhulumende akaphumeli egcekeni ngempumela yenkulumo lohlangothi olwe-National Joint Negotiating Council phezu kwesilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo kanye lamabhonasi lonyaka. Izisebenzi zithi iholo ezilitholayo okwamanje aleneli khona ukuya emsebenzini kungakakhulunywa ngezinye indleko zemuli. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.
Uhlelo Live Talk lamhlanje ole Diaspora Forum sikhangela okwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ixotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kaMongameli wazolethwa ngabebutho ngemva kokugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe. Sikhuluma lomnumzana Marvin Nyoni osehlale ngapha kwelemelika kweminyaka efike phose amachumi amabili. UNyoni utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yemelika inzima ngoba kuyasetshenzwa.
I-America iya ngokuthi kumi njani kuwe nje. Iba mnandi ibe buhlungu depending on ukuthi kumi njani empilweni yakho. Kwabanye yabe mnandi mhlawumbe sikhangele ikakhulu kwezemuli. Kwabanye yabe mnandi ngoba belazi imuli zabo. Mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imuli ingekho isekhaya. Kuba buhlungu ke lapho. Lanxa ula imuli yakho lapha of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangele okwenzakala ekhaya ngale obajile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo angijabona yona nje ibisi bandle kutheni isivula meso ukuthi sibone okungaphandle mhlawumbe kuzafika i-opportunity yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le khaya for instance ngingatsho njalo ngamafitshane
okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka
ekhaya kusekhaya ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala lapha e-America kukahle kuright konke kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu i-America yona ngwayo ungakhangela kahle ukustrashwa kwayo iyafana kuyafana nokuthi izigqile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhanzi esingathi i-civilized slavery philela nje ukusebenza uphilele ukubhadala amabhili uphilele ukusacrificela abasekhaya so uyayibona nje into engishoyo kwaba
hayi ngiyayibona kakhulu manje nxa wena ukukhangele khonoko okuthoyo okwenzakala ekhaya ubona ungani kungaqedwa njani
kahle kahle kufuneka inkonke inkokhelo ezintsha ngingakubeka njalo kufuneka a completely new mindset abantu abazasikhokhela abangekho kulabo ababusayo manje mhlawumbe kungasiza kakhulu ngikhangele kakhulu engxenyeni njengoba ngithilo abantu abangaphandle mina sengibona ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka abantu abazabuya with a new approach onje ukuthi asithi simthole umkhokheli njengoba ngisho ongekho kulabo abakhona phakathi ozakhangela ukuthi okay lapha sesifuna ukulungisa izimpapo yethu into yokuqala ngiqalele ukuthela into yokuqala kube ukuthi njengoba yabe ngumuntu ongekho kusystem uzabe khangela izinto ezikhona kusystem azireverse ngiqalele kunje ukuthela izimpapo yona ngwayo singayikhangela inothile inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwane maybe approach yami ngaba aggressive but abanye bengavumelana layo mhlawumbe angazi ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya okokuqala kumele sithathe i-wealth yonke kulaba bantu singabatshiyela sibatshiyela khona abahuqulu zibenotho sithathe sifake engingathi kuma-government coffers sibisele inotho elizweni umuntu how can somebody be richer than the nation into engizama ukuyitsho kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni sibe sesiqalisa ukubuilda from there ngibona ngani ingaba yi-approach yokuqala konke lokho okunye kuza line up imisebenzi ama-factory njengoba sasindlakho konke ukuthi ziyathunga kuthinithini konke lokhu yakuzalandela sibe yi-manufacturing nation nxa ilizwe lona walo selinothile umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane which is not okay nxa kufika lelo langa niyabona abantu abaningi bebuyela ekhaya ngoba ukuphila sikuphila emazweni ngama-sacrifices kubuhlungu angeke ukudefinele omunye umuntu ongekho kikwa kuzwisise kwesinye isikhathi
lo ngumnumzana Marvin Nyoni sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esedolobheni le-Indianapolis khona ngapha eMelika. Izakhamizi zakobulawayo zihlangene lomphathi ntambo wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube ziveza ukuthukuthela kwazo ngokungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokufundiswa umsebenzi kwalabo abadinga ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo Central Hospital ezinganikezi ithuba abadabuka esigabeni seMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthi baxoxisane lomphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube bemchasisela obuhlungu ababuzwayo ngokuvalelwa kwabantwana bendawo phandle.
Sibela imeeting lo minister ebesikuhambela khona lapha izinto ezimbili eziqakathekileyo into yokuqala i-recruitment abayenzayo yempilo yamanesi into leyo ayizange iphathe abantu bakobulawayo abantu bamatepeland and part of Midlands ngoba i-recruitment le institute bathathe abantwana bakulesi sigaba buya abantwana from Harare yinto endala lihlala sikhala ngayo ukuthi hayi bo lathi silabantwana abafundileyo lapha abadinga umsebenzi kanti kungani abantwana balapha eMatepeland bengaqhatshwa then uminister laye uyakhala uthi into le seke wakhuluma ngayo kakhulu ekhuluma lomsekeli kamongameli ubaba Muhati
uDlamini uqhubeke ethi akula sidingeko sokuba unkosikazi Ncube azihluphe kakhulu ngokudinga amacebo okulungisisa lolu dubo khona kunomthetho wombuso wezabelo owe-devolution of power.
Njalo uzakhuluma lo president kwinsuku lezi ezizayo ngodaba lona lolu. Ukhangile ukuthi uzathola impendulo egcweleyo evela ku-president. Singathi kwakhathesa kulanto esiyibonayo yenzakeleyo ngoba lapha azakhuluma khona lo president asikwazi ukuthi uzaphumelela, upresident uzakuzwisisa ngoba thina okungani kuyasitshaya yikuthi sine-devolution of power lapha elizweni lakithi. Kanti nxa ukhona uzayokhuluma lo president kanti ipolicy ikhona, sizathi every time nxa kusonakala izinto sithi siya ku-president. Siya ku-president. Kanti ipolicy antifuzi be yinto nje oyiretrievayo emadrowini. Uyilandeli njalo.
Unkosikazi Ncube ukhangelelwe ukudlulisela phambili izikhalazo zabantu bakobulawayo emhlanganweni akhangelelwe ukuwenza lo mongameli emasontambutso mnangagwa ngolwesihlanu kuyona le iviki ngodaba lwezibhedlela. Unkosikazi Ncube walile ukukhuluma lentatheli zindaba ye-Studio 7 ethi ulomhlangano le-Joint Operation Command. Ukunganikwa amathuba kwabantwana besigaba empilo Central Hospital kanye lezinye izibhedlela zikahulumende edolobheni lakobulawayo sekuchiye iningi labantu likhathazekile besithi okubuhlungu yikuthi akwenzakali lapha kuphela kodwa nasemakolitshini anjengokufundela ububalisi abathi bangaqeda lapho bathunyelwe ukuyasebenzela emaphandleni endaweni abangakhulumi ulimi lwalezo ndawo. Kusenjalo ukuxotshwa kwabodokotela asebenenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi nguhulumende izolo kuqhelise udubo olubhekane lempilo hospital lezinye izibhedlela zakobulawayo ebezivele zisebenza nzima njalo sekucaphule iningi labantu. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi kuyabazwisa ubuhlungu ukuxotshwa kwabodokotela.
Kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Odokotela nxa bengaxotshwa kambe abantu bazokufa phezu kokufa okungaka okukhona emhlabeni. Akusiphathi. Yikukwenza nje lakathesi ubone sisizwa ubuhlungu abantwana laba abathethwe bevela eHarare. Siyakwazi ukuthi labo beqeda abazi kuba khona la bazohanjiswa khona lezi ndaweni zakibo kumbe ngapi. Lapha sizosala abantu besifa. Sibuhlungu ngakho sifisela abantwana balapho kurijini nale bathathwe bangene ukuze sithole ukuphila lathi. Labo bathole ukuphila ngoba sithwele nzima ngabantwana bayahlupheka.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ncube uvumelane lomlalazi ethi ukuxotshwa kwabodokotela kufana lombhuqazwe.
Ukuxotshwa kwabodokotela kimi sibili kuyinto ebuhlungu. Kimi mina ngingakubiza ngesithiwa ukuthiwa yi-genocide. Umuntu obaxotshileyo usekhoze ukuthiwa yi-genocide. Ngoba nxa uzaxotsha amadokotela kunje kathesi abantu bayalamba, ilanga liyatshisa, imikhuhlane ibhafile, abantu bagijiniselwe ezibhedlela, ezibhedlela kusela amadokotela, abantu bayafa. So lithi thina siphile sithini nxa bexotsha amadokotela. Ngenxa yokuthi bona bafuna ukuthi bafake imali ezikhwameni zabo, bese ukuthi belungisise umumo ohlupha abantu. At the end of the day babefuna ukuvotelwa ngabantu, abantu bangikhona abababulalayo. So lapha is an indirect way of killing abantu. Rather than using a weapon, but they are using ingqondo ukubulala abantu.
Isimo asimanga kahle ezibhedlela sempilo lase-UBH. Abantu abaningi babuyiselwa emakhaya bengatholanga usizo lokwelatshwa bedane okwamagama bengasakwazi ukuthi bazaluthola ngaphi usizo. Izibhedlela ezizimeleyo zibiza imali eningi kumbe sifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika elingatholwa ngabaningi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekungamaviki amathathu kulokutshengisela kwele-Lebanon, abantu besola umbuso okhona ukungasebenzi kuhle kwenkokheli yengatsha zikahulumende ephatheke kunkohlakalo kanye lamankampani kahulumende. Abatshengiselayo sebeqhelise lokhu ukutshengisela besiyahlala emabhanga lasemahofisini engatsha zikahulumende lakumankampani athile alobudlelwano lohulumende. unobhala wogatshaluzobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state uMike Pompeo usesukume elubhekise kwele-Germany kuhambo lokuyamanyana labantu balelo lizwe ukunanza iminyaka engamachumi amathathu kwabhidlizwa umduli owawusehlukanisa ele-Germany owe-Berlin Hall. Umculo abantwana iBlack Mambazo icula kamnandi lapho nxa lisabakhumbula ke uJoseph Shabalala uThulani uThamsanqa lo Sibongiseni Shabalala uLomsizi uAlbert Mazibuko lo Abednico Mazibuko lo Sabelo Mthembo lo mfana futhi Dlamini kodwa bayatshintsha phela sekulabanye abanye baphuma abanye bayangena Themba liukholisile lo mculo olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.